lingalichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association siqoqa ngabakwethulele intathele izindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlalo
ukukhuluma ngolutho ngalizama ukulungisisa kasiyonto yosuku lodwa ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa ezakhamizi ngezinto ezimbalwa eza kuthi sizethule kathesi kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigqokela amanzi ama rates i-city parking ekhona kobulawayo ukuthengiswa kwezistandards ezindlu kubuthwa kwezibi kugetsi kanye lekhala i-continuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali okokuqala ke ngendaba yamanzi izakhamizi zakobulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi kazikuthakazeleli ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube lemikhuhlane eqhamukayo siyakhumbula ukuthi endaweni yeluveve kuke kwaba lodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yikuvalwa kuvulwa amanzi ngakho izakhamizi zakobulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonoko sokukhona kwabo 24 hours 48 hours kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane siyakwazi ukuthi sikhuluma nje uwa 17 lowat 19 iphumla north le phumla all kuye kwaba khona ukuqhamuka kwesihudo lakhathesa abanye abaphilanga ngenxa yalo gonoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho kuvalwa lokuvulwa kwamazi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zayo sezirusile kwezo city rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle ikho ke izakhamiza kobulawazi kuveza sobala ukuthi nga sikhangela ukuvalwa kwamazi kungangcono i city council ime ukuvalwa amanzi lawa ngangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezindawo zingatholi kodwa ke abe khona ama piping ukuze ama pipe la ngaru zibe sesisitsha ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezindawo ephuma kwezindawo ngwela singaphuma ntambama kumbe kusuku kodwa ke kungaze kwavalwa ngoba konkana sokuzadala inhluphe ezinengakhulu sikhona apha emanzini abanye kuzwakala ukuthi sebethathwele izimpahla ngenxa yokuthi besebevayolwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi ebabhadalele lawo manzi so yikho abantu besithi kunganjani ke njengoba lentengo yamanzi le isikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise la rates khonapho uzulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yiplawa city council ngoba uzulu kazangatshelwe siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka 2021 kuthwe kusenziwa ibudget consultation ka 2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yezimbabwe izimdola akuzange kube le budget yenziwa nge US dollar so izakhamizi ke sezibuza ukuthi kanti le US dollar osokukhulunywa ngayo ukuthi waphose $30 emalokichini lawa ayinentshonalanga bayithethe ngathi ngoba bekumele babuye bethwele esingathi ibudget ka 2017 lo 2018 eyiwe iyayizaba umkhomba indlela ukuthi sithe sicina nge US dollar bekubhadwa imali engaka kodwa kathesi kanti sebefike njani kule abayiqamba so izakhamizi ke sikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho city council ukuthi acine thathela abantu izindlu ngenxa yokuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadale leyo mali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo zebe zingafana imali lezi ngama RTGS kodwa izisebenzi laba zisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa iinterbank rate so izakhamizi ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lo ukuthi city council awuze ukuthi izakhamizi zithi sokutshaye kwazwela kananzeleli ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqoqiswana nge US dollar fika ngoba US dollar fika leyi yiyo determine ukuthi izimdola bi RTGS fika izaba ngubani ngeinterbank rate kodwa ku city council wazenza isihlakaniphi umbe ziyathi izakhamizi ukuthi u city council uzenza yena ohlakaniphile ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa interbank rate kodwa interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubulo wodwa ukuthi kuyabe kusuka kwizimdola isiya ku US dollar isuka ku US dollar isiya kuzimdola so khonoko bathi kakuqondisi u city council labuye bantwini
lo ke ngumnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebisixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale